Endabeni zethu lamhlanje kubotshwa izifundi zeCollege le University of Zimbabwe ezikhala ngokukhuphulwa kwemali yemfundo. UPastor Evan Mawarire wenhlanganiso yebulenjini eye hashtag this flag ubotshwa ngesikhathi elezifundi ezitshengisela eCollege le University of Zimbabwe. Lamhla lusuku lokuhlolisisa ukukhahlanyezwa kwabantu emazweni achiyeneyo olwe International Day in Support of Victims of Torture. Ingcitshi kwezesayensi setshenzise ukujabula okukhulu kulandela impumelelo ekuhlolisisweni komuthi lendlela ethile yokuvikela abesifazana ekuthelelweni igciwane lengculaza. Kuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni. Lamhla sixoxa ngensindaba phenduli le ijaha elisakhulayo uOnest Moyo weGwaranyemba esabelweni seMathebeleland South wetheswa icala lokuzama ukuthengisa ikhanda lezitho zangasese zomuntu wesilisa okuthiwa wambulala eColenborn. Lingakhuthwa ngezemidlalo. Likuphi iqembu leHighlanders kungalane yimiklomelo? KuLivetalk lamhla sixoxa ngosuku lweInternational Day in Support of Victims of Torture. Kuhlolisiswa indlela abantu abakhahlanyezwa ngayo emazweni achiyeneyo. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM 4930-6065 15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.